esikhathini esiningi abakhokheli besathi abakhangelekanga kakhulu ukuthi benze into ehlukene okwedlulwa abanye. Ngamanye amagama isikhundla lesi masimo uthiwa ceremonial. Awusikho lokho kwalo ungasithatha suzatshintsha lokhu yenzela lokhwana ube le mbono ethile. Balutshwana abakhokheli abakhokhela isadakto ukukhokhela kwabo kwaba kwakhanya kuzagoqela abantu abanjengabo Thabo Mbeki labo Mandela. Kodwa iningi leli liyakhokhela nje kudlule kungalalutho oluke lwabonakala okungabe lolutho olutheni olwenza ukukhokhela kwabo kunanzele nxa sebetshiye isikhundla.
Siyabona ukubana kathesi inhlanganiso le isizakhokhelwa ngumnumzana Khama owele Botswana oseke wakhuluma phambilini ukubana kathakazeleli indlela ebuswa ngayo iZimbabwe. Ubona ngani kungaba lomehluko na?
Imbono kaKhama ngendlela izinto eziphethwe ngaZimbabwe isaziwa. Ongangokuthi ukuthatha kwakhe ukuba ngumgcini sihlalo weSADC akukhangelelekanga ukuthi kungatshintsha indlela iSADC ebona ngayo iZimbabwe. Sizakhumbula ukuthi kuSADC amazwi akhuluma kuzwakale agoqela iSouth Africa. Ngakho nxa umongameli umnomzana uZuma eloke ngupresident weSouth Africa le-ANC loke yipresident weSouth Africa asibone ukuthi kungaba lo mehluko otheni ngendlela iSADC edila ngayo le ndaba yeZimbabwe. Sizakhumbula njalo ukuthi lanxa nje umongameli Mgabe engasenguthembi uloke sakhona kwamanye amakomiti akhona engicabanga lanxa ngelaqiniso lokubo Troika ukuthi uloke sasekhona kuma-behind the scenes asikho ukuthi akasekho. Ongangokuthi ilizwi leBotswana alikaze liqine kangako embusweni weSADC. Isifiso sikhona sokuthi iBotswana ibonakale ileader ikhuluma lokhu lalokhu kodwa kungathi ayila weight